ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 20 kuMbimbitho 2020 ngutungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ikomiti yedale lephalamende ebona ngezempilakahle ithi isibhedlela seThornbrook kobulawayo kasilungelanga ukuba lezigulane ezelatshwa zihlala khona, ikakhulu ezilomkhuhlane we-coronavirus.
Indlu nje eyayisihlezi ingasebenzi, abayithetheyo bayikorobhakorobha bangani bafake kuyikhobhrambijana lokuyizitulo okubolileyo kuthiwa kumelela i-COVID. Yinto engiyibone lapha mina. So vele lokuyizingutshanyana okungani vele kudotshwe ngumbe ngaphi, ungani ngokwamajele.
Odokotela besibhedlela sempilo bona bakhala ngokungabi lohlonzi kwemitshina eyathengwa kwele India.
Imitshina thina sikwazi ukuthi yayimitsha yini nathi, ngathi ayitholi vele siyi-unpacking. So ungezakala ukuthi yayimitsha, ungezakala ukuthi yayike yasebenza sikwazi, kuthi ayitholi vele siyi-unpacking. Sebeyizama ukuyikhonekta ukuthi bayitheste wabona ukuthi iyasebenza.
Uwoza Friday lamhlanje silomhlabeleli osacathulayo uMdawini ehamba leqembu lakhe le-Izingwenyama. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomiti yedale lephalamende ebona ngezempilakahle ithi isibhedlela seThornbrook kobulawayo kasilungelanga ukuba lezigulane ezelatshwa zihlala khona, ikakhulu ezihlaselwe ngumkhuhlane we-coronavirus. Ikomiti le ithi indawo ekhangelelwe ukugcina izigulane kanye lokwamukela abahlolwa umkhuhlane lo kayila michina lempahla efaneleyo engasetshenziswa ngabezempilakahle emizameni yokulwisana le-coronavirus. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Amalunga edale lephalamende aveze ukwethuka lokudana okukhulu ngemva kokubhoda behlola isimo sesibhedlela seThornbrook Hospital Isolation Ward esikhangelelwe ukuhlola lokugcina abalegcikwane lecorona, bethi asilungelanga ukwenza lowo msebenzi. Umgcini sihlalo wale ikomiti uDokotela Ruth Labode uveze ukukhathazeka ngesimo abasifice esibhedlela.
Akulanto engiyibone phaka, kulanto ekhona lapha esibhedlela. Isibhedlela lesi yindlu nje eyayisihlezi ingasebenzi, abayithetheyo bayikorobhakorobha bangani bafake kuyikhobhrambijana lokuyizitulo okubolileyo kuthiwa kumelela i-COVID. Yinto engiyibone lapha mina. So vele lokuyizingutshanyana okungani vele kudotshwe ngumbe ngaphi, ungani ngokwamajele vele akukho right. Into indawo le yayivele ingasasebenzi. Ungahamba lingahamba eThornbrook ngalo kule TB kuSmart asikuthi city council, city council is not ready. Ayincediswe i city council ukuthi indawo le ibe ready yikho kukhona.
Udokotela Labode ungezelele ethi i 25 million US dollars eyavela e Global Fund ayibuye izolungisa isibhedlela seThornbrook Hospital kanye lokuthenga imbeda esibhedlela seEkusileni.
Izibhedlela zakobulawayo azikho prepared ukuthi azikwanisa, azila mali, azila equipment, azila lutho. Akulanto engayenzakala la kungabuyi COVID, siyafa sonke siphele du. So into ekhona lapha ikuthi thina njengama members of parliament sithi makune mali esivela ku Global Fund ayibuye lapha ilungiswe kuyindawo lokhu, ngenxa yokuthi kuyindawo lokhu kule advantage yokuthi kulama trend nurses anti kuzakhangela ke labana abagula abagulayo sithi banithi in nursing care. Labana abanye abangani ba positive kodwa bekwanisa ukuhamba hamba kabangasiwe emakhaya, kabasiwe eBusuleni, asivuleni kuseleni kusasa. I 25 million le Global Fund yiye sesimelele lapho ukuthi yena ibuye enye yangkhona ilungise indawo le, ilungise indawo le ibe ready, kube lembeda, kube le equipment, kube konke okukhona eWilkins. Mina kubuhlungu ngoba iWilkins ngiyibonile bakithi ibingani i-5-star hotel. Alafana kulungisiwa ndikurate. So I think into ekhona lapha i-25 million leyo ayibuye silungise indawo le siqeda lapho sambe siyefaka imbhede ekusileni sebe sesimelela iCovid
ilunga ledale lePhalamende eNkayi South unkosikazi Stars Mathe obekhona ezohlola isibhedlela seThorngrove Hospital Isolation Ward laye uvumelane lodokotela Labode
na isithimo esiseThorngrove kasimanga kuhle eThorngrove kufanele sisebenze nzima ukuze abantu mhla kusiba khona olomkhuhlane bathole indawo zokulala kuhle indawo zokudlela kanye lalabo abaselaphela izigulane zethu sifisa bathole izigqoko ezifaneleyo sezikhona ngenxa yokuchasisa kwabo lapha eThorngrove kukhanye kabalazo lezo zigqoko ezaneleyo ngitsho lokuvala amakhala kumbe okokuvikela esithi ngama sanitization
ilunga ledale lePhalamende kobulawayo uJasmine Thofa uthi ubulawayo udinga uncedo kakhulu yonke into ayibonileyo isibolile esibhedlela
iThorngrove Hospital ngokubona kwami akula lutho abakabi ready khona kungabuya ipatient e-positive vele lapha umuntu uyazifela because abakabi ready yamboni ungakhangela phansi yama-floors angikhona kapendwanga okalungiswanga it's not hygienic imbheda vele konke ama-matras angikhona lawo ngayugule yahlugule wesi ungayibona imbheda yangikhona
uNomathemba Ndlovu omela iGwanda South uthi ilizwe lisengozini enkulu yalumkhuhlane
isimo esilapha sivuma khona ukuthatha bebulawayo kuphela singakabali bonke abanye abaphandle sisengozini enkulu ayi iministry sokumele isheshe iqhube masinyane izinto kulungiswe lapha masinyane ngoba nxa kuthiwa iCovid-19 sithi iCorona isiselibobo ofana lokuthi isisekona wesithine iGwanda ithi vele seduzane ofana lokuthi sesiphakathi kwakho
elinye ilunga lale ikomiti unkosikazi Jasmine Thofa uthi bebuyela edale bazakwenza konke okusemandleni abo ukuthi ugatsha lwezempilakahle luze masinya luzolungisa udaba lweThorngrove Hospital Isolation Ward
ngithi mina ngalokho esikubonayo lapha elokuzeni eThorngrove Hospital ngokungabi ready kwendawo akulanguba akulani imithi akulalutho so ngibona njengama MPs njengoba sivalile kathesi singameleli ukuthi size siyevula kumele sisiya ngemande so make sure ukuthi sizazama ngomzamo wonke ukuthi sibuyele eParliament siye reporter sibhale report yethu sidinga uminister of health ukuthi akhangele indawo le
umqondisi wezempila kahle kucouncil yakobulawayo udokotela Khulamu Zinyathi uthi ngemva kokunanzelela ukuba isibhedlela ngeke sagcina abe COVID-19 sebebhalele uhulumende bemazisa ngendingeko zabo zonke
futhi na into esiyazileyo sikhangele sabona ukuthi kungafunekani okungakanani ukuze isibhedlela sidivide khona lokho enekade ngokutsho then sasesithatha lana iquantity sasesiyithumela kuministry of health ukuthi bejani ngalezi mali abathi zitholakele besincedise sikwanise ukuthi siyenze isibhedlela sibe ready ukuthi samukele abapatients
imithi okwamanje akulamuthi wokwelapha i-COVID imithi yakhona yonke ise-trial kulama cases lana kuthiwa ngama critical cases azafuna ama ventilator so ama ventilator siyawadinga ukuze njani sibe lawo ukuthi senelise ukuthi sincedise labo abaye bebanjiwe izigqoko ezokugqoka ezokuvikela abasebenzayo okuthiwa ama personal protective equipment esilakho kathesi singenelise ukuthi sihlale amalanga kumbe amabili so silokhu esimelele esikuthenjisiwe ukuthi engxenye sizaphiwa okunye ukuze senelise ukuthi nxa kungaba le umkhuhlane ungamemetheka kakhulu senelise lathi ukuthi sihlale isibhedlela sivuliwe okwesikhathi eside
isibhedlela seThorngrove Hospital Isolation Ward silakho ukugcina izigulane ezilithumi lasikhombisa abantu bengaminyananga kodwa bengaminyana senelisa ukugcina amachumi amathathu okwamanje akulamuntu ogcinwe khona njalo amalunga edale lePhalamende athi asilungelanga ukugcina izigulane izisebenzi zempilakahle lazo zibikwa zisengozini yokuthelelwa umkhuhlane ngesimo esikhona manje esibhedlela indlu ekhangelelwe ukugcina izigulane ingubo imbheda konke sekugugile kuthi lezi sebenzi zempila kahle bezikhala ngezembatho lapho zisebenza lemithi yokulondoloza ukuhlanzeka yama sanitizers. Okwamanje inhlanganiso yezempila kahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization ayikabi lomuthi wokwelapha iCovid-19, baqakathekisa ukuba abantu bahlale bezivikela ukubamba lomkhuhlane njalo behlanzekile. Ngimele iStudio 7 ngise Thorngrove Hospital kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje odokotela besibhedlela sempilo kobulawayo bona bakhala ngokungabi lohlonzi kwemichina eyathengwa kwele India. Le michina yahlawulelwa amadola phose angena kusigidi ngohulumende, kodwa odokotela bathi eminye yayo yabuya ingasebenzi njalo ingelansimbi ezaneleyo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Lokhu kuvele ngesikhathi amalunga edale lephalamende awekomiti yezempilakahle ebhoda ezibhedlela zikahulumende ehlolisisa ngokusebenza kwazo. Okunye okuvele ekwethekeleleni esibhedlela sempilo ikuthi kukhangelisiswe ngezigidi eziyisikhombisa zamadola eMelika, i-$7 million, eyamukelwa esibhedlela sempilo iqondane laba lomkhuhlane wezinso, kodwa lokhu bezithengela eminye imithi yokusebenzisa laloba uhulumende wathi belatshwe kungelambadalo. Umgcini sihlalo wekomiti le uDokotela Ruth Labode ubuzisisa odokotela mayelana ngemichina le.
Tekile thina abanye khona sizwe namhla indaba ye 7 million eyafakwayo ngoDisemba for dialysis. Kodwa siyazwa kakhulu abantu behamba besithe naba idialysis iyadura, bayathenga izinto zangkhona. Udaba lona kufanele kube le into ethiwa yi-audit. Ikukhangelisise kakhulu ukuthi na isisebenze ebantwini abangaki, isebenza ukwenzani. Kufanele kube lokuyi auditanyana ku audit imali liya. Into yakhulunywa ngama doctors eHarare siyibonile la. Ungani lapha futhi kuwesi. Imchini eminingi vela isebenzi. Labo bayavuma ukuthi futhi ukuthi imchini eminingi yayi second hand. So kuthi ukuthi kulomuntu owathwala $900,000 wahambe India wayathenga imchini ayi second hand wabuya la eZimbabwe. Ngenye into efanele bayi audit yona leyo ukuthi na bona bomathenga babe vele bethenga njani ngoba imali lahlekile.
Umnumzana Owen Sibanda ongudokotela empilo uthi imichina le yala ukusebenza ngesikhathi ifika, njalo labo dokotela beIndia behluleka ukuyilungisa.
Imichina thina sekwazi ukuthi ayimitsha yini not. Ngathi ayithole vele isiyaniphekhiwe. So ngenzakala ukuthi ayimitsha, ngenza ukuthi ayike yasebenza sekwazi. Kodwa ayithole vele isiyaniphekhiwe. Sebeyizama ukuyikhonnekta ukuthi bayitheste wabona ukuthi iyasebenza.
Nokuzama ukutesta.
Omnye wakhona wasebenza, omnye awazange usebenze. So ngasangusebenzi of course yahamba kubo-technician ukuthi bahlale la baze bathole amacebo ukuthi bawulungisise. Mbe bazakhuluma nabantu bangikhona abaletha imishina, bazayenza amacebo bantu umshina lwani lwakusebenza.
Udokotela Owen Chokora omunye wabemukela imichina le uthi eminye kayisebenzi.
Okay, so imishina yabuya sibili, but ukuthi sibe kwazi ukuthi they brand new or not, because it was unpacked when we saw the equipment. But eHarare when we went ukuthi kuyo receiver yayinyangkhona it was packed. Then when the technicians were testing manje ukuthi babone ukuthi iyasebenza, ama technicians not away to our lab, but bavele India ba tester. Yeah, omunye wangkhona wangasebenzi, omunye wayesebenza ugagaza. Omunye wamkhona yayingela ama-parts, ama-spare parts yayingekho, so ayisebenzi. So khathesi ikhona somewhere in the storerooms, but we've never used them.
Udokotela Vulindlela Dube uthi kunzima ukuthi atsho ukuthi kwakukhangelelwe ukuthi kubuye imichina enjani.
But man kangele, I don't know, maybe it's through storage or nguthi vele wona ngokwawo, it's not latest technology. In terms of the company, ukuthi angeke ngitsho ukuthi kwakuvele ukukhangelela ukutholakala imchina enjani, ngoba imchina ekhona esilayo ichiyene ngesikhathi angithi kuya ngetechnology. Umchina ungabe umutsha kodwa itechnology yayo umdala. Yikho engingakutsho ukuthi i-technology ekhanya ikhona laphana ngendala, ayisiyo i-latest technology. but ngokusebenza kwawo ukuthi kumbe wawusumdala angeke ngikutsho ngesiqiniseko ngoba ngingakwazi lapho eyatholakala khona.
Imizamo yokuthola impendulo kuhulumende mayelana ngemichina le yahlule ngoba incingo bezingaphendulwa. Kodwa udaba lwemichina le lwakhulunywa edalela eParliamente lapho umsekeli kamphathi ntambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro aphendula imibuzo ethi imichina eminye yabuya ingasebenzi kodwa ikhampani eyabathengiselayo izabuya izolungisa.
The procurement was facilitated through the Zimbabwean embassy in India and I was there.
Ukuthenga kwemishina le kwenziwa sisebenza le-embassy yeZimbabwe kwele-India. Imishina yathengwa enkampanini ethiwa yi-Medicure. Ngemva kwalokhu yalethwa njalo kwathunyelwa abantu abakwazi ukuyihlanganisa lokuphathisa ukutshengisa ekutshengiseni ukuthi isebenza njani. Kodwa eminye imishina le yabuya isebenza imisha ukuthi eminye yabuya isilela ezinye izinto eminye njalo yayimidala. Ngalokho inkampani le izaphenduka iletha lokho okwasilelayo njalo ilethe imitshina emitsha.
Edabeni lwegciwane lwe-coronavirus, odokotela bathi impilo zabo kanye lozulu jikelele zisengozini ngoba kungela malungiselelo okuvikela ukuthathelwana esibhedlela okugoqela impahla zokuvikela nxa besamukela lezi zigulane esibhedlela. Udokotela Solwayo Ngwenya uthi isibhedlela sempilo asidalelwanga ukwelapha imikhuhlane ethelelwanayo ngakho abantu abalomkhuhlane we-coronavirus kufanele baye kwelatshwa isibhedlela se-Thorn Grove. Ethi njalo ukugcina abantu abalomkhuhlane lo kungadala ukumemetheka kwawo. Odokotela bathi basebenza nzima ezibhedlela njalo ukuthengwa kwemitshina kuncedanga lutho ngoba eminingi yakhona ihlezi ingasebenzi kuhle. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
AbeZimbabwe abathenga impahla emazweni afana leBotswana leSouth Africa bakhala ngokuthi umkhuhlane weCoronavirus usobalimazile kumabhizimusi abo. Ngoba sebehlise inkhambo phandle kwelizwe njalo impahla ikakhulu evela kwele China ingasatholakali kalula. UMartin Ngwenya uyalandisa isihaburoni kwele Botswana.
Abaphila ngokuthenga lokuthengisa impahla phandle kwelizwe besiyathengisa ekhaya bathi isimo sesiqala ukwasibi ngesikhathi umkhuhlane wegciwane le-corona umemetheka. Kulenani eliphezulu labeZimbabwe eliphila ukuthenga lithengisa impahla phandle kwelizwe ngesikhathi imisebenzi ingatholakali elizweni. Umnumzana Nkazimulo Ndlovu omunye wabeZimbabwe abangena kwele Botswana bethenga impahla zokuyathengisa ekhaya uthi umkhuhlane we-coronavirus usuphazamise kakhulu ibhizimusi labo.
Kunzima kithi ngalesi sikhathi ngoba kuyamele sisebenze kodwa sisaba uhamba-hamba ungagcina kusi-exposa to the coronavirus. Njalo ama-stock aphansi cause enye impahla esithengayo ivela kwele China manje okwakathesi kusamile okunenge.
Omunye njalo othumela impahla kobulawayo kuyathengisa emkambo we-flea market umnumzana Mthabisi Dube uthi akuselula lesi sikhathi kulandela uqhamuka komkhuhlane we-coronavirus. Impahla enengi etholakala emkambo yama-flea market kobulawayo ithengwa kwele Botswana kanye le-South Africa kodwa yona ilungiswa kwele China.
I-coronavirus ilakho ukuvalisa amabhizimusi awe-cross-border trade ngoba impahla eningi ethengiswa kuma-flea markets ekhaya ivela e-China. These days akula stock njalo khona uhamba-hamba at this time it's not safe. Umuntu uyabe sesaba uyagcina ubamba nale mkhuhlane lapha. So i-corona ibulala ama-business.
Umkhuhlane we-coronavirus usuhlasele kakhulu kule South Africa kuloku esabela ukuthi noma yisiphi isikhathi ungachaphela kule Botswana kumbe eZimbabwe. Kodwa noma i-coronavirus iqhubeka imemetheka abanye abafana lomnumzana Rodwell Moyo yena othengisa imithi yenkomo kule Botswana esuka eZimbabwe bathi lithuba elihle lokwenza ibhizimusi.
Thina nje abantu be-business asiboni ukuthi i-coronavirus okwakhathi isikhathi singabe si-affectile ngoba ama-orders lokhu ehamba njengoba kade evele ehamba. Udubo olukhona esilalo kathesi ukuthi sibona abantu aba seZimbabwe ama customers athi seZimbabwe sebewoda kakhulu ukutshengisa ukuthi bona bayesaba ukuhamba kodwa bayathumela thina ezadivile nje sebasupply ukuthi sigijini.
Umoyo uyavuma ukuthi bayesaba ukubamba umkhuhlane wecorona kodwa bayazama ukuzivikela ngazo zonke indlela. Isihambi phakathi kwele Botswana nale Zimbabwe sikhala ngokuthi kulutshwane okwenziwayo emngceleni ukubavikela phezu kokubanjwa umkhuhlane wecoronavirus. I-Studio 7 kanye nelisanga ukukhuluma labenhlanganiso yababona ngabeqa umngcele bethenga bethengisa impahla abeZimbabwe Cross Border Association abangaphendulanga imibuzo phezu kwesimo sebhizimusi yabo ngesikhathi se-coronavirus. NginguMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Kwezemidlalo lamhlanje babhekane lensinda baphendule abezemidlalo ngemva kokumiswa ukudlala emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus. UJoseph Njanji usibhalo ludaba.
Isinqumo esithethwe nguhulumende wakwele Zimbabwe sokuba kumiswe ukubuthana kwabantu abedlula ikhulu ngemva kokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 wona obangelwa ligciwane le-corona sokudale ukuba bezemidlalo etshiyeneyo labo bemise inhlelo zabo. Lokhu sekudale ukuba kudluliselwe phambili ukuqala kwemidlalo etshiyeneyo efana le-Ikhasi Laga Premier Soccer League. Isikhulumeli seqembu lomdlalo wenguqu ele-Highlanders uRonald Moyo uthi ukumiswa kokuqala kwemidlalo kuzalethela amaqembu inkinga eziningi.
Amaqembu abelungiselela isizini yethu bekhangelele khonokho ukuthi hayi iyaqala ngo-March kodwa ngomkhuhlane lo umdlalo sidluliselwe phambili sokusitsho ukuthi amaqembu sokumele abuyele back ku-drawing board. Ngizakunika for example abaqeqetshi nxa belungisa ama-program abo ayi-pre-season babe bewalungise ngendlela yokuthi kusiyaqala imidlalo abafana babo basebefithi okunganani khathi sebenomlando ubana begcine abafana laba befithi kuze kuyefika leso sikhathi lapho kuyaqala khona i-season. Akusomsebenzi olula lowo kuma-coaches.
Umoyo uqhubekele phambili wathi amaqembu amaningi athola imali evela emagedini izibukeli zibhadala ukuba zingene ebholeni njalo asezathwala nzima ukuthola iholo labadlali bona kumele behole ngoba beqhatshiwe. Umgcini sidlalo weBulawayo Volleyball Association uWilliam Maziro uthi labo njengenhlanganiso sebemise zonke inhlelo zabo kulandelwa isinqumo esithethwe nguhulumende.
Kulandela ukumiswa kwemidlalo yonke ebilungiselelwe iZimbabwe Volleyball Association lathi njengeBulawayo Volleyball Association sikubone kufanele ukuthi simise imidlalo yethu ebimele ibe khona kugoqela umdlalo we-pre-season tournament obukhona ngeviki leza impela viki njalo lokulontsha kuqala kwesizini yethu ye-2020 sibona kungcono ukuthi singathini abantu bebe safe senze esingakwanisa ngamandla ngoba i-capacity yokuholda into zinalezo lathi asingeke sanelise ukuyime.
Isiphathamandla seBulawayo Metropolitan Darts League uNhlanhla Sibanda yena uthi bazalandela isinqumo esithethwe ngabe-National Darts Association esokumisa imidlalo.
Umdlalo wethu wama-darts ke hayi phambazeke kakhulu ngendaba ye-coronavirus. Abadlali bama-darts bakhanyakala ke bayakhonona lapho ukuthi kati baze ba kuye bangadlali bangaqhubekeli phambili lemidlalo yabo yamadatsi khona umdlalo wamadatsi uzabe ulabantu abangafiki amachumi amathathu nje kuphela kodwa abantu bemabhasini babe bebaningi bekufika ikhulu ezidimeleni bekufika amakhulu amahlanu kodwa ubona bamadatsi ukuthi hayi kaume. Sithatha injalo ke leyo directive ngoba ivelele ku National Darts Association of Zimbabwe indazi so sizalandela njengoba beyiwa balawula amadatsi elizweni.
Umongameli welizwe leZimbabwe Emmerson Mnangagwa ngolwesibili uthe isimo kasilunganga ngenxa yomkhuhlane wecorona njalo walaya oba abantu beke bame ukubuthana bedlule ikhulu okwensuku ezingamajumi ayisithupha. Ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 sekudale ukuba ezemidlalo zimiswe emhlabeni jikelele njalo lokhu sekuchiya abalandeli bezemidlalo belesizungu ikakhulu abalandeli bomdlalo wenguqu bona abalandela ikakhulu imidlalo yamazwe yachiyeneyo ikakhulu phesheya kolwandle abayibona kumabona kude. Ukungadlalwa kwemidlalo lokhu sekulethe umjombo lakulabo abaphila ngokubheja ngoba kungela midlalo eqhubekayo. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Was a Friday, 7 to 4 in it.
Uhlelo Woza Friday lamhlanje silomhlabeleli osacathulayo umdawini ehamba leqembu lakhe leizingwenyama bephethe idlalate labo elilesihloko esithi uhambe rongo. Igama likaMdawini lokuzalwa nguZizwe Sibanda. Lisizwa idabuka kohingwe phansi le-Plumtree kodwa icula ikwele South Africa. Nangu uMdawini echasisa ngomango aseuhambile kwezomculo.
Kushuthi leli dlalade lesibili mina emculweni kushuthi ngaqala 2018 umkhulonyaka 2020 sengisebenzela i-album lesithathu alikaphumi kodwa ngisebenzela i-album lesithathu sengineminyaka 83 ngisemculweni.
Idlalade leli lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi sengingubaba, inohahilapha, isilo siyavungula kanye lethi Nancy Indaba.
Abangathanda ukulithenga noma nokuxoxisana nami bebengazi ngcono kusho ukuthi ngizoshiya nanzi inamba, ngiyatholakala kuwhatsapp nakuma-calls ngiyatholakala. Inamba zami zithi 0655 34 2492 yikho la engitholakala khona ukuze sikwazi ukuqhubekela phambili siyazani noma ngikuyazise ngami ngcono, yikho la engitholakala khona.
Abalandeli ungathanda ukubatshiyela wapi amazwi?
Njengoba ngisasemncane emculweni ngifisa ukuthi abalandeli bangisapote nangemibono yabo ingisapote futhi ukuze ngikwazi ukubayenzela into ezobajabulisa kwelizayo.
Uphuma ke enkundleni uMdawini leqembu lakhe leizingwenyama ngale ethi zadabula amazwe. Ziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ikomiti yedale lephalamende ebona ngezempilakahle ithi isibhedlela seThorncroft kwaBulawayo kasilungelanga ukuba lezigulane ezelatshwa zihlala khona ikakhulu ezilomkhuhlane wecoronavirus. Odokotela besibhedlela sempilo bona bakhala ngokungabi lohlonzi kwemitshina eyathengwa kwele India. Uwoza Friday lamhlanje besilomhlabeleli osacathulayo uMdawini ehamba leqembu lakhe le izingwenyama. Kwanele olivalelisayo ngontunga milinko ma nkololo kwana wa matukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.